abone izimoto ezingithuka aphuma abantu abaningi kakhulu begijima bethwele imbhobho ama-AK-47 bagijime bazongithatha phakathi kwe-taxi ngathi ngafakwa phakathi kwemota le ngakhanye ngithiwa phansi omunye enginyathele bonke bebenginyathele ngifakwele mbhobho so they drove the distance to the engafika bo 30 kilometers I didn't know which was here ngathi so bangibhala ngengwane after that they asking for information ukuthi kathi ama-demo liplanani kufuna kwenzani what do you want to achieve ngatshaywa kakhulu inyawo lalapha imbala ibangela ikhanda ngembodlela omunye ngibona wabulala imbodlela wangela ikhanda ngembodlela ngasikwa vele ndimile ngesekhanda ngatshaywa kakhulu bangikhipha izigqoko banithela la manzi and after that basuka bayandampa efowins duze kwelinye iplot basuka bahamba then I had to walk ngithethe manje lapho ngangiyokuthiwa khona lapho engafika khona kwelinye indlu indoda ohlala khona wanginika izigqoko le ngasala ngigqoka ishort wanginika izigqoko lezicathulo sokuthi ngigqoke nguye wangimidaye wangiletha etown lokuhamba kathi ezankwanisa ukuhamba
uhambile yini esibhedlela
ngihambe ngayabona udoktar wami nje waphungunile nje ama-injections lamaphilisi
emapholiseni ke uhambile wayamangala
angahambi emapholiseni
kodwa uzahamba
yes
inwele uthi bakugelile awusela nwele sikhuluma nje
yebo wayifoni yami bayithethe bathethe le passport yami le mali yonke akade ngiyithwele